So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ola mgelani njabulo kweze kuseni ngolwesihlanu mhla ka 10 kuLwezi 2023 ngutabo kaNcube ezihamba phambili. Umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobalajikelelo webandla le-TCC ubika esexotshise njalo amanye amalunga edole lephalamende agoqela umeli wephelandaba mzilikazi umnumzana Gift Ostalo Siziba. Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba bethula ugwalo lwempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwezindaba eZimbabwe. Impi phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekela phambili ngalesi sikhathi amazomhlaba kanye nenhlanganiso ye-United Nations bekhuthaza ukuthi imiswe okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Sengezo Chabango ozithi ngunobhala jikelele webandla le-TCC ubikwa esixotshise njalo amanye amalunga edole lephalamende agoqela umeli wephalandaba mzilikazi umnumzana Gift Ostalo Siziba. Lokhu kuphume ezincwadini esezibasabalele enkundleni ezabulenjini. Ukuze sizwe kuningi ngalezi ncwadi sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabango umnumzana Khaliphane Phukeni.
Kulawa ama-recalls ongibuza wona owabonile lapha ku-social media bangicebule njalo ukuthi ngibize ku-program ka-AID. Ngithumela ke umlayezo kuye kuba kuChabango ukuthi akangazise ukuthi ngempelampela yikhona okwenzakeleyo noma yinto nje ye-social media njalo umakho okwenzakeleyo akwazi ukuthi angazise ukuthi lokhu kwenzakale nxalo lokhu kwenza le nxalo kumange ukuthi izizathu sezitshintshile. Kodwa uzokhumbula ukuthi ngesonto wenze i-interview no-forward to Ezra Chibazulane. Kule interview uThisa wambuza ukuthi usazoqhubeka ama-recalls wathi-ke ngizoqhubeka ngawo umhlaba ilizwe lonke nje jikelele ngokuthi into le besicabanga ukuthi yenzeke kobulawayo yenzeke okwedlulisileyo kulizwa nalonke nje jikelele. So bengingakamthola ukuthi ampendule bese ngicela baba umhlaba angitholele le information ayibethe. Kodwa ngingakayitholi nje leyo information ngizocabangela ukuthi yani into ayikhuluma ngesonto ekhuluma no-Ezra Chiba kusho ukuthi mina ukuthi ngempela yomayenzela ama-recalls.
Lo ube ngumnumzana Khaliphane Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabango ozithi ngunobhala jikelele we-TCC. Njengoba iStudio 7 ingeyame liyicele linye siphinde saxoxa njalo lesikhulumeli sebandla le-TCC umnumzana Promise Mkhwananzi ngalolu daba.
Sikuhambile ecourt njengoba ukwazi ukuthi kuthiwa iindaba zokuthi abantu bebekhona ama-MPs ezimiswe kubonakala ihluza indaba leyo eyokuthi uChabango wenza into ezingesemthethweni erikhola ama-MPs engesomthethweni efaka ilizwe ebunzimeni obukhulu kakhulu kumele bebhadale inhlalakahle zemali futhi kuphinde njalo ukhetho olwalwenziwe asathe ukhetho okumele kuphinde lukhetho lukamongameli ukuthi umongameli ubaba uChamisa nguye kumele abe lokhetho oluphinde ngoba ngowanqobayo ekhethweni lokudlula.
Abanye bathi njengebandla le-TCC kuyadingakala ukuthi libe livikela ivoti kaZulu. Kuyini eselikwenzile ngaphandle kokuya edale kulokunye yini na elikwenzileyo ukuvikela ivoti yabantu?
Sibasenze konke okusemthethweni ukuze sivikele ukhetho lolu. Lokhu sekuselele kusalela abemthetho ngoba lo uthiwa nguChabango indoda ayisebenzisayo asuwakhe into azenzayo it's a criminal activity ezimzulanto yomthetho obabamba umthetho amapholisa kwamele ambophe amise ngoba kunamuntu ovunyelayo kunzesiwa ngeke ngithathe i-letterhead le-old mutual kumbe le-economic ngikhazi ukuba into engiyifunayo ngiyekele kunjalo. Kuyafanana i-particular i-organization emele ivikelwe ngumthetho abamthetho kumele babone ukuthi lo osebenzisa ama-letterhead aseyazi abantu amiswe into ezenzayo.
Lo ube ngumnumzana Promise Mkhwananzi exoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eVoluntary Media Council of Zimbabwe bamanyane lezinye ezigoqela oMisa Zimbabwe, Frederick Newman Foundation, le International Media Support besethula ugwalo lempumela yocwaningo lwesimo sokuthatshwa kwezindaba eZimbabwe. Lolu ucwaningo luveze ukuba kusukela nyakenye kuze kube manje lumsebenzi ubhekane lobunzima bokuncindezelwa kokwethulwa kwemibiko. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umqondisi we-Voluntary Media Council of Zimbabwe umnumzana Lofty Dube uthi ucwaningo lubavule amehlo kulokho okumele kulungisiswe.
Besikhangela lapha ukuthi intatheli izindaba zisebenza njani, besicubungula sibona ukuthi ovuze kutshintshwe ekusebenzeni kwintatheli yihuphi. Sibebele umkhankaso omkhulu lapha besikhuluma khona lentatheli izindaba, abancane labadala bonke sibona ukuthi sibonisane ukuthi senze kanjani ngendaba yokuthathela indaba esikuthi ngama-ethics ne-state of media eZimbabwe. Kube le discussion enhle kakhulu. Abantu babuke imbono yabo ukuthi kungatshintshwa njani. Umcimbi omuhle kabi.
Umqondisi weZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uthi ukhathazekile ngentatheli izindaba ezixila uZulu.
Hayi, siyalwamukela kodwa okungizwisa ubuhlungu ukuthi ngizwa kuthiwa intatheli izindaba zithatha imali kumasosi labantu abaphuma emsakazweni lemanyusipepeni. Ngemva kwalokhu ukuzwa khonokhu sizazama ukuthi lathi senze eyethu i-research around the state of corruption in Zimbabwe's media.
Umongameli webandla ele-Labour Economist and African Democrats uLinda Masarira obekhona kulumkhosi wokwethulwa kwempumela yalolu cwaningo uthi abasuthiseke ngendlela abesifazane abaphathwa ngayo ngokukhutshwa kwemibiko ezweni.
Linda Tsungirai Masarira, President of Labour Economists and African Democrats. Imidia yethu ayibhale kuhle indaba zilabo mama phakathi. Kumele imidia yethu iguquke.
Umabhalane weZimbabwe Union of Journalists umnumzana Perfect Hlongwane uthi impumela yocwaningo izenza bazinuke amakhwapha njengentatheli izindaba.
Sijabule kakhulu ngoba lokhu kwenza ukuthi sizinuke amakhwapha njengentatheli izindaba, ukuthi kuyini okufanele ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi umsebenzi wethu uqhubekele phambili kungela mpazamo, kanye lokuthi thina singaziphatha njani lapho siqhuba umsebenzi ukwenza ukuthi sizwe sakheke.
Isikhulumi samapholisa ezweni iZimbabwe Republic Police u-Assistant Commissioner Paul Nyati usola ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezweni.
Lama-journalist sibamba nisonke, siyazi ukuthi ama-journalist nabesebenza thina will be saying bale watchdog role. Njalo umsebenzi abawenza kumele siwunanze, hatshi ukuthi sihlale siqabana kumbe sitshaye ama-journalist nxa besebenza.
Umkhosi wokwethulwa kwempumela yocwaningo lokuziphatha kwentatheli izindaba ungenwe izintatheli izindaba abaqeqeshi bentatheli izindaba ingatsha zikahulumende ezilobudlelwano lentatheli izindaba okugoqela amabandla ezombusazwe. Ucwaningo lwalonyaka luveze ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kanye lokuphanjaniswa ngezombusazwe ezikhona ezweni okudala ukungaphumi kuhle kwemibiko. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulemibiko esebulenjini ethi umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala webandla le-CCC usexotshise amanye njalo amakhansila omsebenzi. Lokhu kuza kulandela ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende kanye lamanye njalo amakhansili osekwenze ukuthi kuhlelwe ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 9 kaMpalakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Khaliphani Pugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu kanye lomnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC owaxotshiswa ephalamende ngumnumzana Chabangu. Oqala lingxoxo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Laba ke ukuthiwa khona ba-impozwa, angikwazi ukuthi ngabanjani ukuthiwa ba-impozwa ngoba thi nami nanku ngiphandle ukutsho ukuthi nga-impozwa kumbe ngangi-impozwa ngubani. Iqiniso elikhona ukuthi lapha sihlangana lezigayi esezihambe zahlala phansi zavumelana lezanu PF ngoba kuvele kuyazakala ukuthi izanu PF yona ngokwayo kayifuni bandla eliphikisayo eliqinileyo elilombono ukuthi ingalisusa phakathi nakombuso wokubusa ilizwe. Bese bethola ke phakathi kwaleyo opposition kulabanye abazimiseleyo ukuthi hayi sikhona ukulincedisa ukubulala into yomphakathi.
Baphugeni uyamuza lapho Sibanda uthi hayi abantu omalabo laba ngabantu abahlala bengabantu ababhazukayo njalo bengabantu abafuna ukuthi babulale i-opposition uvumelana la yini lapho
abane iqala mina bese ngengabizwa ku-studio 7 ngingazokhulumela ubaba uThabang noma any political party ngangibizwe so ngoba into eyayenzeke kubulawayo ngangiyizo sandile. Kwase kutholakala ukuthi ngeshwa ke vele into yayenzwe kokulawayo i-leadership yethu ukuthi yayimbi. Sengizwa kabafowethu babona hayi into le ngibotile ukuthi iphi. Nale nto iqale uthiwa kunabantu abaimposiweyo kokulawayo. So ngempela iqale ngaleyo nje. Ngiwuphendeke umbuzo wakho ngithi okwezano ukuthi ngithi ubaba uThabang usebenza lezayo. Kuyabe kunzima ukuthi mina ngikukonfirme lokho esengingakukonfirma maybe ngilokho engikubone kukhulunywa namhlanje ukuthi kuthiwe kule leadership ye-CCC ephezulu elwayo abalwela izikhundla abazama ukufixana over izikhundla. Lokho ngicabanga ngakukonfirma ngoba nami kukhona esengikubona ukuthi how masizokhupha abantu aba-imposiweyo bese sehluleka ukuthi laba babe yibo ababephethe indawo bangene uhamba njani.
Ye baba Phugeni, laphana sikhangela kuko konke lokho okwenzakalayo ngubani ophathiswa ngokwenziwa licele lakho koThabangu laphana?
At least mina into engiyijabulelayo yikuthi angithi bonke labade bekhutshiwe bakwazile ukubhalisa kuhlungu-ke ngoba kuthi kuthi sokuzomela ukuthi kube kusebenza ezinye izimali kodwa njengoba bekwazile ukubhalisa sesizotemba-ke ukuthi abantu bazosebenza nzima ukuthi kuphindwe kubuyelwe bese kuyakhulunyiswana bakhulumisane indaba le yenze njani ingaphindi yenzakale ngoba kungaba kuhlungu phela ukuthi kuphinde futhi kwenzakale kungabe sokuziwa ngabi ngoba kuthiwe i-5 million phela ebekweceleni imali for le exercise le manje mazokuphinde kwabuya kwabuyela kumbani abantu futhi akade bekuthiwe kutho ukuthi bekungela sidingo phela.
Basibanda, lingafuna ukumphendula yini laphana ubaba uBhugeni?
Umbuzo wakhe wokugcina uyabona yiwo ozatshengisela ukuthi lento abahamba beyikhuluma beyitshela abantu ukuthi hayi kwayimposwa kulezinto ezingahambanga kuhle ngamanga. Iqiniso elikhona laba ngabantu abasebenza nezanu PF befuna ukuthi bethathe imali bethathe ibandla benibona bese besuta for 5 years after that hayi akula ndaba leyi kasonto yabantu leyi kasonto yokuthi yebo ye kungabe kukhona lapho lalaphana lo msebenzi mkhulu wokufaka amakhansela ilizwe lonke njalo nokufaka ama-MP ilizwe lonke akungeke konke kwaba right kungabe kuphambanisekile laphana lalapha kodwa silendlela phela eyokuthi leyo nto ilungisiswe ngoba ukukhipha abantu ephaliyamendi lokukhipha abantu ekhansilini kakusoze kulungisise leyo nto.
Cela ukuthi ubaba uPhugeni asiphe amazwi akhe okugcina.
Ibuhlungu le nto leyi msakazi kakhulukazi ngoba isiyenze i-fight e-real yaba weak eyoku-impozwa kwabantu abangasiyo bakithi ezigabeni zakithi.
Lo ube ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC owaxotshiswa ephalamende ngumnumzana Thabangu exoxa nomnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabangu. Impi phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekela phambili isingene kunyanga yesibili. Impi le iqhubekela phambili ngalesi sikhathi amazwe omhlaba kanye lenhlanganiso ye-United Nations
bekhuthaza ukuthi imiswe okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo kanye lokungenisa usizo esihlengeni seGaza. Impi le ilakho ukuphazamisa inotho yeZimbabwe njengoba iZimbabwe ithengiselana le Israel kanye lamanye amazwe asebenzelana lalelo lizwe. Sikhangele ezikhokhelayo namhlanje ekuseni kumaphephandaba achiyeneyo eZimbabwe. Iphephandaba leNews Daily bika ukuba uphenyo olwenziwe inhlanganiso eCommunity Working Group on Health iveza ukuba inani labantu abahlolwa umkhuhlane bephiwa impumela engayisiyo liyalisanda ngenxa yokuswelakala kwabodokotela labongi eZimbabwe. Lolu phenyo lubikwa njalo luveza ukuba izigulane eziningi sezigijimela ezibhedlela ezisebenza zizimele ukuyahlolwa ngenxa yokungasebenzi kuhle kwezibhedlela zikahulumende. Iphephandaba leHerald libika ukuba iKhansili yeChv Rural District Council isithwele inkampani ezasebenza layo ekwakheni uhlelo lwesola oluzalungisa amandla kagetsi ayisilinganiso se-50 megawatts eKilmarnock eduzele Mashaba, okuyinto ezaphathisa iZimbabwe ukuthi ithole amandla kagetsi eneleyo. Okwamanje sesingena embikweni ethunyelwa ngabalaleli baka Studio 7.
Salbonani, salbonani bathandwa bakambi mulinjani? Linjani ninzama hayi thina saphila. Ngiyacela lami ukuthi libe lingisendele inews bakithi, ngiyacela ezesindebele. Ngicela ezesindebele ezolimi engilwaziyo ukululalela nduzwisise. Ngiyacela ngomusa kaThixo.
Linjani, linjani Studio 7? Nasi indaba kaChabangu. Chabangu ngangilandela ngisapota ngisithi mbe ngumuntu esithi ye ujamisa ufaka amashona kobulawayo. Yena phakathi kwabantu bakhe bonke sefake indebele eliyi-1 wagcwalisa futhi bona abantu besishonile. Uvele uzamani usetshenziswa ngubani kanti kaphume egcekeni simbone.
Studio 7, linjani? Hayi, singajabula ukuze iincwadi zethu zibalwa lathi khonapho. Ukuthi singajabula ukuzwa umbono esiyiletha ikhuluma. Mina ngikhuluma ngobaba uChabangu. UChabangu nxa engasumuntu odilizayo njengokutsho kaPhugeni. Kungani engazange abe khona ngesikhathi samavoti, wacatsha ngesikhathi samavoti? Chabangu, nxa uthi ulalele, imali yokumenemene uyayidla ngesikhatshana esincane iphele, uzasala usulibhetshu lomziki. And kulabantu abathethisa abantu be-3C bethi kobulawayo baphambanisa. Kanti baphambanisa ngani? Baphambanisa namhlanje uChabangu sebafakele ozibani banyana abangelasibongo ivini sala besambuka. Usebafakele namhlanje ayikhipha ukuthi ivini yena ulokhu ezibiza ngokuthi ungaphansi uku-3C. Ikhanda elikhona laphana nelikaChamisa yilo athi uzalisebenzisana kathi kala khanda yena ezafuna ukusebenzisa amakhanda abanye. Uboyangeka, uyangeka, uyangeka, uyangeka Chabangu. Nxa ungumuntu okwanileyo yangeka ngoba vele uzayangeka ekugcineni kwakhona. Uzayangeka. Bakhona thina sibaziyo esasibabukele besenza yonke into yokuthunywa yokuthini, kodwa bagcina beyangekile. Ngingathaba nxa leyami ingangeni imeseji.
Studio 7, linjani basaza bahle abalaleli? Siyabonga indaba zakithi. Siyabonga indaba zakithi. Hhayi, izani uphephu ingafanela ukuthi iyasebenzisa uChabangu, ngoba izani uphephu uma sekuyento eyifunayo iyenza noma yini ukuthi ithole leyonto andweza niphepha abakhohlakele abantu laba bula lo mfana wakithi esimthanda njani umfana lwana u-Elvis wana wayeculela kamnandi lwana umfana bambulala abantu bezanupf la abantu laba bezanupf abakhohlakeleyo oswatana abaduna labantu hliziyo zethu zibuhlunga lwana umfana lwa so izanupf ingakwenza khona lokhu noma nje thina ipolitiki singayazi kodwa imisebenzi yezanupf siyayazi ingcolile laban abantu bakhohlakele kwenye indlela babi labana abandla bashuta ngomsila noboya kodwa bona bayizinja
ya Studio 7 nathi mina kulaba abantu bezimbabwe abasebathebelelene i-intelligence yeni ifile ngihluleka uku-investigator ukuthi uShabangu uzalwa ubani, uShabangu usebenzela bani, usebenzela ubaba wakhe. Ngihluleka iminyaka yonke lehluleka ukuthi ni-understand ukuthi uShabangu uzalwa ubani. Ake niyofunisisa ukuthi uzalwa ubani, uShabangu usebenzela ubaba wakhe. Maningakwazi lokho. Nako-ke sekuyavela manje ngemva kweminyaka eminingi kangaka ukuthi uShabangu uzalwa ubani.
Studio 7 alisiba leleni nathi ama record wethu nathi esiwafakayo. Hayi le nto enziwa yilo bathumbani lo uShabangu lo. Ya, uJamisa ufanele abe yindoda aqine. UJesu wathi bedla no Judas Iscariot wathe nabafundi bakhe wathi ukhona ozomhlamukela, kanti umuntu ozomhlamukela nguye lo uJabangu. Qina ndoda, sime nawe Jabangu, sime nawe ndoda Jamisa, ngeke sikulahle sinawe ebuhleni nasebubini sinawe. Maso kuhluli la uzosithulela nathi kuthi uhlulekile, sibone ukuthi sizoqala kuphi sigcine kuphi. Ya
awu enkundleni ake nilalele lapha abantu lingajoni liyengwa ngoJabangu lapha. UJabangu lo uzazakhathale ngokurikhola ngoba iBulawayo ayisoze yafa yabuswa izanyo. Into esiyibhekile amadabu candidate la asefakwe othiwa TCC, into esizayenza silamagama abantu bonke abhalwe nguJamisa yiyo esiyivotelayo. Le ekaJabangu le izathola zero njengomonzo. Siyahamba noJamisa wethu abantu bayathanda uma bathanda. Viva Jamisa, viva.
Ye ku Studio 7 linjani basakazi labalaleli lonke. Ye kulowa walowe gqumgqumishelele yakhe lo, siyacela ukuthi wabaleke sihloniphe kancane. Ngathola isikhathi siMthwakazi Republic Party, siyazizamela sizamela abantu bakomthwakazi labo ngelinye ilanga maybe bengakhululeka ma umlimi ngasizwela kulokugcile esiphansi kwabo kwamanje. Uzogxeka iMRP baba, uhleke ukugxeka iZANU-PF yedivisa inotho etshontshela abantu baseZimbabwe, kodwa uzogxeka iphathe ezamayo nje iMRP. Ma uza kuthi yesi abantu bemthwazi ngathi bazaliquma njani ilizwe bona basebenzisa isithupha seZimbabwe. Unkomo labo mgabe belwela iZimbabwe lo babesebenzisa isithupha zeRhodesia, but anti balwe baphuma eRhodesia bangena eZimbabwe. So David lokho sokungenzeka baba, siyacela ukuthi ukusihloniphe baba, asithandi ukuthi siwe sikubhala labantu bezipadina kubaselihloniphe njabo baba bethu, kodwa ma ususosisitshomola so uzayenza ukuthi singakuhloniphe baba. Siyacela ukuthi ukuphume ku-MRP uyegxeka iphathe njengeZANU-PF ehlulika ukubusa ilizwe ngobuqotho. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi eno lina balaleli elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. ngesikhathi sohlupho. Amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Udaba olulandelayo luveza imibono kahulumende weMelika.
Kulezi qondiso ezintathu ezidingakalayo ukuthi uhulumende weCentral African Republic azilandele ukuze aphumelele ukuvikela abantu njalo kube lokuthula. Esakuqala ngumlando wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission, iMINUSCA, omela eleMelika kugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezombusazwe olwe-Special Political Affairs. Umnumzana Robert Wood uthi lanxa umumo kulelo lizwe ungavumi ukuthi kusetshenzwe kuhle, iMINUSCA isizamile ukuletha ukuthula lokuqinisa ezomvikela ngomnyaka odluleyo. Ibambane lohulumende weCentral African Republic labalwela ilungelo loluntu. Ukusebenza ndawonye lokuqinisa umsebenzi walabo abalomlando wokuletha ukuthula kubalulekile ngoba kunika amandla abezomvikela. Labantu beCentral African Republic njalo kuyasekela inhlelo zababusayo, kutsho umnumzana Wood. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi abasebenza leCentral African Republic abagoqela iMINUSCA besekele inhlelo zokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngomnyaka ozayo. Umnumzana Wood uqhubeke wathi sokuyisikhathi eside abantu beCentral African Republic bekhetha abakhokheli babo. Siyagcizelela ukuthi kubalulekile ukuthi abesifazana labasakhulayo baphatheke ngokupheleleyo kuzo zonke inhlelo zokukhulumisana ezizalandulela ukhetho. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi uhulumende weCentral African Republic aqalise ukukhulumisana lamabandla aphikisayo lamaqembu ahlome ngezikhali ukwenzela ukuthi kube lokuthula njalo abaphikisayo balethe imbono yabo kulezi inhlelo. Kutsho umnumzana Wood, sikhuthaza wonke umuntu ukuthi akhethe indlela yokuthula. Abantu beCentral African Republic badinga isisombululo sodaba lwezombusazwe esizabangela ukuthi ilizwe libuswe kuhle. Ilizwe leMelika lizahlala lisekela abantu beCentral Africa, kugqiba umnumzana Wood.
Lawo bekungamazi aveza imibono kahulumende weMelika. Siziphethe nyebe zihamba phambili. Umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelelo webandla le-CCC ubika esixotshise njalo amanye amalunga edale lephalamende agoqela umeli wephelandaba Mzilikazi umnumzana Gift Ostalo Siziba. Abenhlanganiso elwela amalungelo entathelizindaba bethula ugwalo lwempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwezindaba eZimbabwe. Impi phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekela phambili ngalesi sikhathi amazwe omhlaba kanye lenhlanganiso ye-United Nations bekhuthaza ukuthi imiswe okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kuvoandebele.com. olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.